siyalamukela kwestudio 7 ngolwesibili mhla ka 26 kuNkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Amavalizi lawana yiwo ayenze ukuthi mina ngibe khona endawoni zonke lapho zihlangana nabantu, kungaba le fairness, then it means we will have a better country.
Ibandla elisungulwe ngomnyaka ka-2013 yizizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ele United for Democracy Zunde liphawulwe ngokusemthethweni eZimbabwe lamhla ekuseni.
Into le yinto esingathi iqondane laye kanye uMangoma yena ngokwakhe esithi i-personal issue, kodwa i-problem ngokuqondana kwayo yena uvele ulilunga njalo eyilida yenhlanganiso yethu, yikho-ke kutho ukuthi kuyangcolisa le nhlanganiso yethu.
Ibandla le-MDC Renewal Team lithi selibumbe ikomithi ezacubungula udaba lwelunga elisakhulayo uMnumzana Belief Tevera othi wathathelwa umkakhe nguMnumzana Elton Mangoma ongumgcini-ncebo webandla. Ibandla le-MDC elikhokelwa nguMnumzana Morgan Tsvangirai lamhla lisole ibandla le-ZANU-PF ngokwehluleka ukugcwalisa isithembiso sokubumba imisebenzi edlula izigidi ezimbili eyasenza ikhankathela ukhetho olwedluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla elisungulwe ngomnyaka ka-2013 izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ezigoqela owaye ngumahluli womthethwandaba waphezulu we-High Court uJustice Benjamin Paratsa ele-United for Democracy Izunde liphawulwe ngokusemthethweni eZimbabwe lamhla ekuseni. Intathe yezindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yaleli bandla ithi kalisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla zilitshumi ngoMabasa ngoba ivumelana lamanye amabandla aphikisayo akhankasela ukulungisiswa kwemithetho ekhuluma ngezokhetho. Lokhu kuvezwe lamhla emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe ewoteleni yeJameson lapho kusethulwa leli bandla okusemthethweni elisungulwe yizizalwane zakuleli ezikwamanye amazwe ngompandula ngomnyaka ka-2013. Umkhokheli weZunde uMnumzana Farai Mbira uthi umcabango wokubumba leli bandla uze ngemva kokuba abahlala kwamanye amazwe kilo bekubone kufanele ngoba ababusayo khathesi eZimbabwe sebehlulekile ukuthuthukisa leli lizwe. Ubengekho umsekeli womkhokheli waleli bandla uJustice Benjamin Paratsa owake waba ngumahluli edalele High Court esebikwa esebenzela kwele New Zealand. UJustice Paratsa ubaleke kuleli ngemva kokwetheswa umlandu wokungathembeki ekuqhubeni umsebenzi wakhe nguhulumende. UMnumzana Onisimo Weta okhokela ukuqoqwa kwenhlelo zaleli bandla uthi yena wafuqwa ukuba lilunga leZunde ngemva kokunanzelela ukuba liqonqosela umbuso oqotho elizweni.
Amavalizi lawana yiwo ayenze ukuthi mina ngibe khona endawoni zonke lapho zihlangana nabantu, kungaba le fairness, then it means we will have a better country.
Uthi Weta inkokheli ngaba ngezinzileyo ilizwe lilakho ukubuyela esimeni esihle ngoba wonke umuntu uzabe esesaba ukwephula imithetho mahlayana njengalokho okwenzakala okwamanje.
Abantu wonke singapractisa i-fairness kusukisela ezindlini, esikole, emsebenzini, ngapi ngapi.
Amalunga leli bandla atholakala emazweni ehlukeneyo abalisa ele-Australia, New Zealand, United Kingdom, America, Germany, South Africa lamanye. Inkokheli yeZunde ithembise ukulungisisa inotho yelizwe ngokuqala ilwisane lokungathembeki ngoba kuyilo olukhokhela kuzo zonke inhlupho esezidale ukonakala kwezinto zonke elizweni. Ithi lanxa ilizwe lilemithetho emihle engaphathisa ukulilondoloza kayilandelwa ngendlela ngoba basebukhosini bezenzela santando. Kungakho bathi yiyo abazayisebenzisa izephulamthetho zijeziswe ngokufaneleyo ngaleyo ndlela lilungisiswe ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ibandla leMDC Renewal Team lithi selibumbe i-committee ezacobongula udaba lwelunga elisakhulayo umnumzana Believe Devera uthi wathathelwa umkakhe ngumnumzana Elton Mangoma ongumgcini-ncebo webandla. UMangoma wetheswa icala lokususa umkaDevera unkosikazi yemukayi Maravanyika emzini wakhe. Wachiya usane olulomnyaka owodwa isiyahlala lapho abikwa ibhatalelwa imali ye-rent ngumnumzana Mangoma. Osekumangalise abanye bebandla ukuthi umnumzana Mangoma walobela umnumzana Tswankerayi incwadi emsola ngokuba lamakhosikazi amaningi esithi kuzangcolisa igama lebandla. Umnumzana Devera utshela Studio 7 ukuthi ukhwezele oludaba kumgcini sihlalo webandla. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla umnumzana Reggie Moyo. Utshela uChris Gande weStudio 7 ukuthi ikomiti ebunjiweyo izacubungula loludaba njalo nxa elecala umnumzana Mangoma uzajeziswa.
Okokuqala babakande ngathi mina sibe lo mhlangano wokusigaba esikhulu kunhlanganiso yethu ye-renewal i-management committee. Uhambe kuhle kakhulu, sikhulume izinto ezimbalwa kakhulu ezikhangelane lezombusazo welizwe lakithi eZimbabwe. Njalo savumelana ukuthi kulezinto ezithize okufanele sizibalulekise sizihambise phambili. Kube sokusiba lalolo daba olukaMangoma. Udaba lukaMangoma siluthethe njengodaba olukhulu kakhulu ngoba nxa siyakukhangela ngezinye zezinto ezikakathekileyo zimqokwa ezasenza thina lo Morgan Richard Tswankerayi sahlukana, ngiso lezo zinto ezikhanya sezikhangele ukuthi abantu sebezikhombela kuMangoma. Yikho-ke sikhulumile kakhulu ngakho. Into le yinto esingathi iqondane laye kanye uMangoma yena ngokwakhe esithi i-personal issue, kodwa i-problem ngokuqondana kwayo yena uvele ulilunga njalo eyilida yenhlanganiso yethu. Yikho-ke kutho ukuthi kuyangcolisa le nhlanganiso yethu.
Sizwa kuthiwa lamhlanje kuqhamuke udlakela phezu kodaba lona lolu khona ngapho eHarare. Ungasichazisela ukuthi kuhambe njani?
Kakhulu ngoba okwenzakalileyo yinto nathi kade singayikhangelelanga ukubana ingenzakala. Okwenzakeleyo ukuthi ngemva kokuthi sethukile ngokuvuka sibona emaphepheni kuphuma udaba lololu esikhuluma ngalo lukaMangoma luphambili kwamaphepha ekhuluma ngalo abanye thina besithi kumbe ngamanga. Yikho-ke sithese kusehofisini-ke ujaha lo umnini Msazi wafika ehofisini-ke wasemfica ekhona uMangoma babasokusiba nokukhulumisana kubi lokubambana kakubi okungazange kubaluleke ngoba ujaha lo bethukuthele kakhulu. Ujaha lo besiletha incwadi ngoba ubekwazi ukuthi kulo mhlangano oza kuba khona, so beletha incwadi yithi.
Lo mnumzana Reggie Moyo unobhala obona ngoqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC Renewal Team ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abafundi emakolitshini emfundo yaphezulu ikakhulu akahulumende bakhala ngembadalo abathi iphezulu kakhulu ecina isenqabela abanye babo ukuthi baqede izifundo zabo. Ngesemester eyodwa amakolitshi amaningi ahlawulisa abafundi imali eqala kumakhulu amahlanu amadola i-$500 kusiya phezulu. Okwenza kube nzima kakhulu ebazalini lakubafundi ukuthi umnotho welizwe awumanga kuhle njalo imali uhulumende ayevame ukuyipha abafundi kayisekho. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkwama weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Agency Gumbo osanda ukugqiba izifundo zakhe e-University of Zimbabwe.
Indaba yamafizi indaba enzima sibili lapha ema-universities. ngoba bafunda abahlengi abakwanisi ukuthi bethole imali leyo ukuthi bebhadale. Thina sakwanisa ukuthi sidlule lapho singene e-university sihle size siqede, ngoba kwakule programu eyayithiwa yi-targetship eyayi-introduce nge-government. Kodwa i-programu leyo yona bayimisa eminyakeni emibili edlulileyo. Uhulumende yena akasela mali yokuthi ekwanise ukusiza abafundi ukuthi beqede izifundo zabo. And right now abafundi abaningi sebemele bethole imali yabo bedwa nabazali babo ukuthi bebhadale izikolo beqede izifundo zabo. Lokhu kunzima silwili sikhangela ubumo be-economy yeZimbabwe. Khathesi ukuthi abantu abaningi abasakwanisi ukuthi bethole imali yokuthi bebhadale isikolo. Abantu abaningi abasakwanisi ngoba izikolo lezi ezemfundo ephezulu, ama-higher and tertiary education, ziyadula zona, ngoba right now babe befuna ukuthi bebhadale imali edlula le imali ebhadalwa abantu abazali emisebenzini yabo. So kunzima kakhulu khathesi ngoba abanye abasakwanisi ukuthi beqede ukubhala ama-examinations abo, ngoba i-university yona yabe ikhalelile ukuthi sifuna imali yethu ukuze abazali labo sithi sifanele ukuthi sibhadale imali yonke leyo, siyakwazi ukubhadala lutshwane nje. Kodwa ama-universities wonke lawa akahulumende abeyala sithi imali imele ibhadale yonke, ngoba siyayekela ukuthi imali ibhadale yonke, siyekele umntwana wenebhale, kasisoze sikwanise ukuthi sithole imali leyo. So right now kunzima sibili, umume vele unzima lapha eZimbabwe.
Amaloni lama-grants ayephiwa nguhulumende bathini ngawo?
Amaloni lawa lapha bekulekhadi amaloni amiswa wona kudala. Babe besebisa leyo ethiwa yi-cardship yokuthi uhulumende yabe bhadala imali yesikolo, yabe bhadala umntwana wesikolo, and then bethi nxa suqedile lapha abasakuvumezi ukuthi uhambe phesheya kumbe uhambe phandle kwelizwe. Uyabo susebenzela phakathi kwelizwe iminyaka efika yona iminyaka emithathu before the release you. Kodwa kathesi bayimisa leyo. Sahamba thina njengabakhokheli abafundi sake sakhuluma nohulumende ukuthi bebise indaba yamaloni yokuthi bayanika isifundi imali, then isifundi sizabhadala ngasesiqedile. Kodwa baphonga ukukhala besithi uhulumende akala mali yileyo, ngoba imali eyabe idingeka ukuthi umuntu eqede isikole iningi kakhulu.
Lo mnumzana Agency Kumbo osanda ukugqiba izifundo zakhe e-University of Zimbabwe. Ku-Studio 7 Live Talk ukuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhlanje sikhangela inhlawulo yezifundo emakolitshini elokhu iqonga mihla ngemihla. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amapholisa kwele Kenya abika ukuthi kufe umpholisa oyedwa kwalimala abambalwa ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwawo labanakanelwa ukuthi ngabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab emngcelweni leSomalia izolo ntambama. Abahlengi babikwa belokhu bephakathi kokulwisana lokuzama ukuhlenga abantu abalitshumi lambili abemuli ezimbili esigabeni seTexas eMelika abanyamalale ngemva kwengozi yempophoma zamanzi ezibangelwe lizulu likazamcolo elilokhu lisina kuleso sigaba. Abantu labo babikwa besesendlini duzane lomfula ogcwale wakhukhula lindlu yayatshayeka ebholohweni. Lingozi ibikwa isidale umbonakalo omkhulu yabulala abantu abathoba minwembili e-Oklahoma le-Texas yadiliza izindlu ezidlula inkulungwane eyodwa. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lamuhla lisole ibandla le-ZANU-PF ngokwehluleka ukugcwalisa isithembiso sokubumba imisebenzi edlula izigidi ezimbili eyasenza ikhankasela ukhetho olwedluleyo. Embikweni owethulwe isikhulumeli saleli bandla umnumzana Obert Kutu lamuhla, i-MDCT ithi iningi labantu emadolobheni agoqela eleHarare, eBulawayo, Gweru leMutare seliphila ngokuthengisa impahla ezitshiyeneyo ngenxa yokuvalwa kwamankampani lokulahlekelwa imisebenzi. Uhulumende webandla leZANU-PF yena uhlezi egcizelela ukuthi Umnotho uzawuvuselela ngohlelo lwakhe lwezimasethi njalo kufanele abantu babe lesineke ngoba injongo yalolu hlelo ayisoze ifezeke ngesiphangiphang. Ukuze sizwe okuninga lolu daba sixoxele siphathamandla se-MDCT uCouncillor Peter Moyo oyarare.
Inyathelo njengoba libonwe umongameli izolo bekhuluma umongameli wethu we-MDC uMnumzana Moses Tsvangirai esikathi soze siye kuma-elections ngaphandle kokuthi kona balungisise indaba ye-constitution esayibhala sonke savumelana abantu bezimbabwe uyabona ukuthi kona abasoze bawulungisise umhlaba lowo ngaphandle kokuthi kona abantu bakhethe uhulumende abamfunayo
ibandla lezanu PF lithi lisalungisisa umnotho
akula into abazayilungisa basukisela besenza njengakho konsisi 1980 kakesi laloko bekhuluma besaza lungisisa umnotho abasoze bawulungisise as long betshontsha ama-elections ngendlela abatshontsha ngayo ozima sethu lokhuyana kufana nokubhalile ubhalele intombi incwadi uyitshela ukuthi kona mina nxa ungafa siyafa sonke size siyongena egodini kodwa besehlile usoze kungeni yikho abantu ezanu PF babona ngathi siyiziphukuphuku babhala into nje ezinengilenge ezokuma ana behlizi emahofisini practically bengakwanisa lokukwenza kathe sabavalisa amakampani ezikhuluma nge-51% ngapho bakhuluma nge-job creation bahambe bethetha ikampani yabihle i-employer abantu khuluma ngamakampani anjabo Capes Holdings kathesi asefile amakampani alungisisa imithi akuqala kathe yamakampani ethiywa ngabanikazi izihambela kuhle sithi lo grace wakukhuluma isikona liyathwanana namaphepha likhuluma into ezingasebenziyo bayakubona akusebenzi abanye labo abethu labo bethona betshaya ingungu besithi kuthiwa khona yebo mkhabe ikrimora bazalungisa into akula krimora ezalungisile utho lapha into zonke sezisile into esayilungisa ye-GNU leyana yonke sibuyele emva
umumo unjani sikhuluma nje eHarare
sisi wami ngingakutshela ukuthi kona ungahamba kumbe duze kwe-town house uye kufoto uye ngaphi umuntu wonke izevenda kathesi izimota ziyaphaka etown abantu bethengisa ihembe zigcwele phezulu kwezimota abantwana bayaceda isikolo bayangena estritini kuyathengisa amajuice kade imbambayila konke vele sokuphonga ukuthengisa ilize lonke uzokuya kobulawayo uziye kwechinoyi olofa oloko kuyalithengisa ukuthi kona ngaseye hulumende wabantu ukhulumende yena wemali yakhe yena ngokwakhe tshontshe ehambe ithi sesithethe ikampani leyi bayitshontshe bayithengise bathi hambe bayavalisa leyi bayithengise kade seyahumana seyavula ama-industry kobulawayo ngale liyavula kade yenzeni liyavula nani kona apha liyehluleka kuphela amakampani wonke agcwale amagundwane akula nto abayilungisisa abantu bezanu PF athi azidivekeni abantu oke esingabavele nani nginje so ngingathola okunye okuthengiswayo ihambele estritini ngiyathenga ngithengise lo munye layakuthathe kokuyabe mthengisele kona ayithengisela lana kuyini khonoko abantu bezimbabwe yabacela ngomusa kankulunkulu ukuthi balimuke baphaphame into zokuvota lezi yabachiyane nazo kuvota abantu bangu-5K yikho kuzathengisa uhulumende ukuthi khona abantu vele ngabasafuni
lo Councillor Peter Moyo isiphathamandla se-MDCT obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sihlaziya okwenziwe luhlangothi lukahulumende olukhangelane lezamasiko. Imigido lokunye okufanayo olwe-National Arts Council olusanda ukuqhuba imihlangano eminingi ebizwa ngokuthi yi-National Culture Week. Lo nyaka bekukhangelelwe ngokwengenziwa ngabaculi abachichimbayo labanye abenza ukuhambelana lezamasiko ukuthi bathole inzuzo ngokwenza imidlalo. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo nkosazana Catherine Mthombeni, isikhulumeli se-National Arts Council, lo mnumzana Peter Zwidekala ngakhumalo.
Besikhangele ukuthi kulezi amasiko ethu lawo esilawo ama-artist ethu akwanisa ukubenefita from i-art le culture through ukulungisa abakwenzayo izinto zabo ezishiyeneyo imidlalo yabo abayenzayo ukuthi ngaphandle kokuthi sibe si-celebrator njengemidlalo nje edlulayo but kube lokunye abakubenefithayo through ama-works abade bayenza njengama-artist. So mainly besibhesa on i-entrepreneurship ukuthi bebone abantu befunde ukuthi amasiko ethu njengamaZimbabweans lalokho kwenziwa ngama-artist ukuthi ethuthukise amasiko ethu kufanele ukuthi bezuze okunye lakho kuyabayenza ukuthi bephile. ngemsebenzi emihle abayenza lapha eZimbabwe.
Siyakuzwa kakhulu ke mamthombeni. Nxa usukangele baba Khumalo ubona zani imfundiso le abayitholayo bona abayenza kutshiyeneyo kambi ngabe inganani nxa kusenziwa khonokho?
Ngenxa yokuthi kuhlanganisa ihlobo eminingi, njengoba anti yakwazi ukuthi kuleli elekudlamnondo eZimbabwe abantu bayinhlobo eminingi, ngakho amasiko abo ehlukene. Ngibona ingane imfundiso etholakala lapho iyancedisa ukuthi sibe lobuntu bokuhloniphana njengezizwe, sikwazi ukuthi isizwe ngasinye ngasinye silamasiko aso aqakathekileyo okulingana la masiko abantu abangabe bebaningi kunabo. Ngakho lokho nambona ingane kuyakha isizwe, njalo kwenza ukuthi abantu bazane ukuthi kule mhlobo ethile ephilayo kulele leZimbabwe, njalo balamasiko obuntu aqakathekileyo labo ngokuthiyana kwabo. Nxa sikhangele ngaleyo ndlela, njengomane sithi ukuthi kuyafundiswa-ke lendlela zokuthi babe lenzuzo laba abantwana. Njengoba sikhangelela ukuthi ukuqhathwa kakuselula, lo lalo sekufanele akhangele ukuthi alakho akwenelisayo kuyini angakwenza ukuze naye athole inzuzo. Ngakho leyo mfundiso njalo lokwenelisa ukuthi bathole inzuzo kulimdlalo ehlukeneyo, ngibona ingani kumqoka kakhulu. Kodwa ngibona ingani kule ndlela efanele idingisiswe-ke eyokuthi lanxa besenza imidlalo yokuthi babe lenzuzo, kufanele imidlalo le iqinise okobuntu babo. Ngakho ngibona ingani laba le inhlanganiso kuthiwa yi-National Arts Council ifanele yedlule ekusebenzeni nabantwana kuphela bengamaqembu, kodwa idingisise indlela engenza ukuthi abantwana lezi mfundo zamasiko zisukele ngekhaya kubobaba nabomama, kuqiniswe lapha amasiko asuka khona, hhathi abantwana ukuthi bayewafundela ngaphandle kwangekhaya kuphela.
Yes,
kuyangezelwe ukuthi abantu babe labantu abaqinileyo njalo babe lobuntu obuqinileyo.
Ye, ngena mamthombeni khonapho, likwenza njani khonokho?
Nxa sisenza imidlalo ethi njenge-culture region ale, abanye bayabona ukuthi lingalungisisa lapha kuzayenza ukuthi amasiko ethu le midlalo nale ithuthuke. So ngithi kubaba Khumalo, siyabonga, sizabona indlela esingayenza ngazo ukuthi amasiko analawo engapheleli phandle, but sibone njalo ukuthi sebesezindlini abantwana bayafunda khona lokhu njengoba ubaba Khumalo esitsho.
Ungabacebisa-ke baba Khumalo ukuthi bakwenze njani khonokho ngamafutshane?
Bangenza okuthiwa ngama-program awe-awareness phakathi kwabantu ukuze kwazakale ukuthi i-National Arts Council ikhona njalo imeleni esizweni sabantu kulele leZimbabwe. Kungabi ukuthi imele ukwenza imidlalo kuphela, kodwa kwazakale njengokuthi imele okwamasiko abantu ngendlela abaphila ngayo emizini yabo.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kankosazana Catherine Mthombeni, isikhulumeli se-National Arts Council, endawonye lomnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo, bekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7. Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook nange-WhatsApp. Siqale ngencwadi evele kumlaleli wethu othi, sabona msakazi, mina ngisenyama indlovu. Siyabonga uhlelo lwenu oluhle kangaka. Siyacela ukuthi uhlelo olukhona ezikolo olokuthi kube lezinye indimi, isiChina lezinye ezibaliweyo, akusoze kwenze ngoba abantwana bayafeyila zonezo ezifundwayo ezikhona. Abasixolele ngoba le mali asilazo. Lokhu kufana lokuthi uvele usindwa lijogo elincane, umuntu athathe elikhulu afake phezulu. Vele ziza siza ngani? Yimi owenu umlaleli uManyoni. Omunye umlaleli wethu uthi, linjani kodwa mina ngiyaphila. Mina ngibona uhlelo lolu olwe-indigenization lusiphazamisela ilizwe, kanti kungani uhulumende wezim engakhangeli indlela amanye amazwe alondoloza umnotho wawo ngakhona ekophe leyo ndlela? Khathesi amakampeyini amakhulu ngeke alugqobe, amakampani amakhulu ngeke alugqobe eZimbabwe. Ngenxa yalo umthetho ongayisiwo, yena wake wabona liphi ilizwe e-Afrika elinothileyo elisebenzisa lo mthetho? Ayisoze intshintshe lutho sinsi kungakantshintshi umthetho wayo. Sohlala sikhala ngento encane. Thina iPlumtree sibhekane le nkinga zemigwaqo, okuyina inkinga ehamba phambili, imota zifalula ngemgwaqo engasalungiswanga. Omunye njalo umlaleli uthi salibonani basakazi beStudio 7, siyabonga ngokusipha indaba zeqiniso ezisegudwini. Silethemba lokuthi sokuseduze ukuthi uNkulunkulu athi ukuhlupheka kwabantwa bami eZimbabwe ebehlutshwa ngumbuso okhona sekuzwakele kimi njengalokho ukwezwakala kwabase Sodoma. Awuthathe umbuso awunike omunye, sijabule ngoba sesikhululiwe ebunzimeni. Siyalibonga kakhulu ngomsebenzi wenu, lingadinwa, igama ngumthandazo Gumede. Okugcina umlaleli uthi, mina ngokwami angijabuleli ilanga leli ele Africa Day, kuyangiphani, kangila mali, kangisebenzi. EGoli bayachisa, ngumadlizitha eGweru. Kesizwe ukuthi abanye abalaleli bethu abasithumele imbiko nge-WhatsApp bathini.
Sanibonani, namhlanje nami ngiyathanda ukuphathisa nami ukuphatheka kuhlelo lwe-Live Talk ngosuku lwanamhlanje lwezi-25 lokunanzwa kwe-African Union. Mina ngendlela engibona ngakhona, njengathi mina ngincube elikhuluma naye, ngendlela engibona ngakhona i-African Union ayinamsebenzi njengase-Afrika. Ngendlela eyabunjwa ngakhona, mina ngendlela engibona ngakhona yabunjelwa nje ukuncindezela izizalwane zase-Afrika. Njengamanje okwenzeka eSudan, uhulumende waseSudan, upresident wakhona akasafuni ukuphuma, kodwa ukwaziwa ukuthi wasayina phansi ukuthi kufanele ukuthi after 10 years aphume. Akasafuni ukuphuma manje, sefuna ukuyalela embusweni. Okuyizinto i-African Union emele ukuthi ngabe iyakusukumela, imtshele njengamanje ukuthi hayi, wena manje ukhitshwa yithi ngendlela ukuthi uzincindezele abantu. I-African Union nayo isadiki ngendlela engibona kwabunjwa ngakhona. Kwakubunjelwa nje ukuzivikela bona abaphetheyo ukuthi bahlale besemandleni bangaphumi. Thina sikubona kungalancedo kakhulu lokhu. Besicela ukuthi ngabe bazame ukuthi ba-renewe kahle orudilizwe lo mbutho lo, ngoba awumelanga abantu, kumele bona upresident uphele ukuzivikela bona ukuthi bangasuswa embusweni babe ngontando kayiphikiswa okwangaphakade ukuthi babuse ntando ngentando yabo, hayi ngentando yabantu. Sikubona kungalancedo kakhulu lokhu. Nathi singabazizalwane zaseZimbabwe asilinanzi leli langa ngoba lisincedi ngalutho. Kumanje nje nathi sibuswa president esingamkhethanga, bakubhekile, bayakwazi, akekho ongakwazi, kodwa abasukumi ba-act. Khanya ukuthi vele bawubumba lo mbuso, lo mbutho bewubumbela ukuthi ubavikele bona. Ngiyabonga kakhulu. Akusiphathisi lutho lokhu. Sicela ukuthi ba-renew kahle, bebeke kahle inhlelo zabo. Mhlawumbe bakhethe abantu abalungileyo abangamela lo mbutho, ngoba kuzoyenza ukuthi amazwe lamazwe ahlale esilwa sokunezimpi ngezinto ezenziwa ngabohulumende, ngabopresident abangafuni ukuphuma embusweni abangontando kayiphikiswa. Ngiyabona.
Sibonge umlaleli wethu Uncube. Lani lilakho ukuzwa eyenu imbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Inombolo ze-WhatsApp zithi 2024650318. Lasebulenjini liyasithola kukheli ethi voandebele.com. kuFacebook sesikhona njalo. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Ibandla elisungulwe ngomnyaka ka-2013 izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ele-United for Democracy liphawulwe ongokusemthethweni eZimbabwe lamuhla. I-MDC Renewal Team ithi sibumbe ikomiti ezacubungula udaba lwelunga elisakhulayo umnumzana Believe Tevera othi wathathelwa umkakhe ngumnumzana Elton Mangoma, umgcini-ngcebo webandla. Ibandla le-MDC likhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lamuhla lisola ibandla le-ZANU-PF ngokwehluleka ukugcwalisa izithembiso zokubumba imisebenzi edlula izigidi ezimbili eyazenza ikhankasela ukhetho olwedluleyo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.